yebo kuliqiniso ukuthi kube nokujabula okukhulu ekukhululweni kukaSolomon Madzore ekhokhela i-MDC ekababuthwangirayi obephuma entolongweni abakade zaleke khona engelacala evanelwa amapholisa nabamakhosi laba abathekela ibandla lezampilo.
Ukhululo nje ngesibambiso sebheyili awubaphangisanga kakhulu lapha abantu ukuthi bejabule. Sibona lokuthi bakhona abanye abalokhu besesephakathi.
UMadzore siyakwazi ukukhululeka ngebheyili, kodwa thina sakhuluma kudala zathi uMadzore kalacala kazana kabe khona kuleyo ndawo lapho kwabulawa khona ipholisa lelotho kwabulawa. So ibheyili siyayibona, yebo siyathaba ngayo, and siyakwazi ukuthi uMadzore ozimisele kumaphambi komthetho azigeze.
Labo-ke abanye abalokhu bephakathi lithini ngabo?
Sikhuluma thina sithi kwabukhona njengoba vele kungenacala indaba yangikhona ukuthi ichitheka. Kuqakathekile ukuthi-ke aeekuze liphangise abantu bandawo baphangise bakhulule bonke abasele entolongweni kungelasizathu abasalele phansi. Kuqakathekile kubandla le-MDC loZulu wonke jikelele othanda ukuma eqinisweni. Sifuna abantu abathiyeneyo abavele endaweni ezithiyeneyo begade amabhasi bebuyiHarare bezothokoze ukukhululwa kukaMadzore kuliqiniso. Imotalo zilandelana, sizakwenza njengakade sivele sikwenza sikhankasele ukuthi uZulu weZimbabwe arejiste ayevota evotele ibandla eliyilo elilethela ithemba labantu beZimbabwe, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngokabo uMuthi Ntshangirane.